Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 25 Mfufu 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Lamuhla lilanga elahlelwa libandla lezanu PF ukuthi kutshengiselwe ngodaba lwama sanctions okuzenziwa kundawana zonke zelizwe.
Hayi, ukukhuluma okwezanu lokho ukuthi ama sanctions ngathi ayancindizela abantu bonke. Hayi, lokho ngamanga. Lathi siyakwazi konke ukuthi lokho akuzake kumise i-corruption engathi iyebulala iZimbabwe.
Abasebenza lomnumzana Sengezo Chabangu bathi abazancintisa kukhetho lwama-by-elections yilabo abavele babekhethiwe nguZulu ekuqaleni kohlelo lokukhetha abamelaleli bandla kukhetho lukaNcwabakazi.
Ngibone ngani uhlupho esesilalo kakhulu ukuthi ke ipolitics yethu siguguke kakhulu. I say your politics esayibona during the liberation struggle okwakuyikuthi abantu bonke babe lombono munye becabanga ngendlela efana nayo.
Kungqabanqoza ekubandla lesi-CCC abanye sebebuzana ukuthi kanti kungani ibandla leli lingaqhubi ukhetho lwenkokheli iCongress ukuze kuqedwe indubo ezifana lezikamnumzana Sengezo Chabangu.
Dala alithuba lokuthi akhulume lathi kodwa thina njenge-CCC sizimisele ukuthi sikhulumisane laye sikhulumisane umlota.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla lilanga elahlelwa libandla lezanu PF ukuthi kutshengiselwe ngodaba lwama sanctions okuzenziwa kundawana zonke zelizwe. Lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa ngomnyaka ka-2018 wathi uZulu engazihluphi ngezijeziso zama sanctions kodwa asebenze gadalala ukuze ilizwe lithuthuke, kathesi sokuthiwa indubo zonke zelizwe zibangelwa ngama sanctions. Umhlubulo wezansi yezwekazi le-Afrika lawo ukhangelelwe ukwenza imicimbi esekela injongo yezanu-PF eyokususa ama-sanctions la. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele locubungula ezombusazwe umnumzana Tim Moringai.
Khathesi siyabona umongameli welizwe ufake ihlobo zakhe labantwana bakhe abafana bayi-4 ku-cabinet. Khathesi kuthiwa kuzafaka omunye ku-reserve bank. So indaba izijeziso zona lezo zingabophi bona labo abantu ma kuthiwa kuyancindezela abantu. Okunye sikubonayo umongameli u-Emmerson Mnangagwa wabuya lapha, usebuye lapha 4 times at the UN wahlangana labantu abafake izijeziso khonapha e-Amerika. Umnumzana Joe Biden onguye oyinkokheli America kathesi wake wabonana lo Trump lapha kuma UN meetings. Kanti indaba bengakhulumelani khonapho behle bekulungise. Every year bebuya lapha eAmerica for ama UN meetings. Babuya labantu abayi-78 kanti umsebenzi wawo wawungewani mabe sithi izijeziso lezi ziyabalimaza. Baphonga ukucatsha ngomunwe nje ngoba siyakwazi ukuthi khonaphana eZimbabwe kulabantu abahamba ngezimota ezisabisayo ezichama million dollars lama 300,000. But ungakhangela ukuthi yibapha abantu abahamba laso ngabantwana obona laba abaku-government yakomnangagwa lezanu-PF.
Ngokubona kwakho siyazi ukuthi lo chamisa laye useke wathi zesulwe. Kodwa ubona ungani kahle kahle nxa zingesulwa izijeziso lezi kungaba lobubelo na elizweni?
Sabona umongameli we-party ye-MDC ubaba uTsvangirai ezama laye ukuthi bazikhiphe izijeziso kwayala ngoba iAmerika, i-EU le-Britain balama investigators aba abuyayo yearly ezokhangela ukuthi ama conditions lama terms ezijeziso zona lezo njenge-human rights arbitrage ukubotshwa konjengobaba uSikhala lo ngarivume labantu be-MRP 9 labana ababotshwayo 2021 lakathesa bakalokhu benganikwanga i-bail. So izinto ezinjalo le gold mafia le siyibonileyo kuthiwa ikhipha 2 has a year ngendaba ze corruption esibona lathi ukuthi hayi iZANU PF lo mongameli wawo Emerson Mnangagwa hayi babe khuluma manga nje ngesijeziso ngazothi uSmith khona phana kuliwa impi yenkululeko wayefakelwe izijeziso for 15 years but iZimbabwe yayikwanisa ukunika abantu bonke ukudla in the country abantu behamba esikolo abantu besebenza and all these other things so hayi siphonga ukuthi hayi abantu laba kumele iZANU PF ilalele lokho kukhulunywayo because abasoze baqambele wonke umuntu amanga ngoba kathe sesile social media kudala babe kukwanisa so yayi i one option yophonga ulalela usizwa ama messages avela ku ZANU PF bangaqalisa ukulungisa izinto prahundi banikeze izipra amafamayo balungise into labanewe babo khona phe eZimbabwe I think kuzabahambela kahle ngoba siyakwazi ukuthi lati eZimbabwe khonapha sikhathele ngezani yona le ithathela abantu bonke mining rights bangathola lithium kuthiwa abakhokhelayo babuya bezothatha ungathola igold claim babuye bezoyithatha ungathi uyabaphikisa bakufake ejele o bahle bakucitshele impilo so khonokho yikho ku i-sanction or isijeziso eziphambili kwabantu beZimbabwe izidaba ziyenzayo
lo ke ngomnumzana Tim Moringai ocubungula izombusazwe njalo oyisiphatha amandla sebandla lesi-CCC ngapha kwelemelika Abasebenza lomnumzana Singizo Chabangu oyisi-CCC bathi abazancintisa kukhetho lwamabhayi elections yilabo ababevele bekhethiwe nguZulu ekuqaleni kohlelo lokukhetha abamela leli bandla kukhetho lukaNcwabakazi kodwa basuswa inkokheli. Lokhu kulandela imbiko kamnumzana Chabangu owathi uzakhetha yena ngokwakhe abazancintisa kukhetho lwamabhayi elections olukhangelelwe ukwenziwa mhlazi ku-9 Mpalakazi kulandela ukuxotshwa kwamalunga ebandla le-CCC awedalele ephalamende alithumi lanhlanu 15 amasenetha ayithoba munwemunye 9 lamakhansila alithumi lasikhombisa 17. Umthethwandaba we-nomination court uza kwemukela amagama alabo abazancintisa mhla ziku-7 ngenyanga ezayo. Sixoxe lomunye wabasebenza loChabangu umnumzana Albert Mhlanga ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Hayi ngiyabonga thuba ongiphelona ngibingelela abalaleli ngingomunye wakhona osebenza lo baba uChabangu ubaba uChabangu asibatsha kulolu party saqala si MDC saba yi MDCT saba yi MDC Alliance sasuka ke sayenza iCC iCCC iparty yezakamizi mina lo baba uChabangu labanye sibenza labo sangena ku program yama stages phose wonke okukhetha amakhadideni okuthiwa yibere kamana safila wonke amafomu saqualifya ukuba ngamakhadidenti kodwa ekugcineni sezwa kuthiwa hayi sokulabanye abakhethiweyo azizange sonke sinike ithuba lokukhumisana umlomo umlotha ukuthi labo asingasoze sibabeke sibathini labo abanye ukuthi nxade winile kasabekwanga akubanga lelo thuba pho sasesinanzelela ukuthi kulabanye abahange ubaba uChamisa abamsara undileyo iningi labo la bangena yibo laba obona hayi sesibadobhile ngamunye ngamunye ukuthi hayi sibacele ukuthi gababuye bazochasisela uZulu ukuthi kwahamba njani yikho ke sesiya kubhaye election elandelayo bona labo abantu abaziwayo ukuthi yibo ababekhethwe ngabantu yibo abazangena kuma primary akhona bengangena kulawo asingeke sibalele ukuthi ngama primary ngoba vele hayi senziwe siyasuthiseka ngakhonokho ababekwenzile sesibabeke endaweni zabo
manje labo elithi lakhethwa elithi bakhethwa ngabantu bazavuma yini ukumela ibandla njengoba lona ibandla lalingasabafuni selifake abanye ukuthi bancintise
hayi sesikhulume labo phose bonke bayavuma ukuthi babuyele endaweni zabo ngoba bonke bebefuthelene ende siyafonelwa phose ilizwe lonke bathi kabaphathwanga kuhle bonke labo bantu so khona sizangena ngama province wonke nje sikhulumisana loZulu khulumisana labantu babuyele endaweni yabo iparty ibuyele lapho abantu ade bekhangela ukuthi iba khona siqhubeka kanjalo umnumzana president uChamisa hayi thina kasila hlupho laye sizimisela ukusebenza laye sizimisela njalo ukukhuluma laye lanxa nje abamhangile abafuni laye bamgombolozwe galalo ithuba lokuthi akhulume laye kodwa thina njenge CC sizimisela ukuthi sikhulumisane laye sikhumisane umlotha siqhubeke siyaphambili.
Hello ke ngumnumzana Albert Mhlanga ongomunye wabasebenza lo mnumzana Sengizochabangu ubexoxa le studio 7 ecingweni ekobulawayo. Kolunye udaba olufanayo kungqabangqoza ekubandla le-CCC abanye sebebuzana ukuthi kanti kungani ibandla leli lingaqhubi ukhetho lwenkokheli iCongress ukuze kuqedwe indubo ezifana lezikamnumzana Sengizochabangu. Bakhona njalo abathi kumele kukhunyiswane umlotha yibo bonke abakubandla leli kusetshenzwe ndawonye. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lo phatheke kwezombusazwe umnumzana Bednico Bebe olilunga njalo le CCC.
Uzulu kufanele akukhangele ukuthi ukudubeka akwenzayo kungaqedwa nguye ngumuntu kumbe ngithi kungaqedwa ngumuntu ngamunye ngamunye ngoba nxa udubeka phela akuthi ukuthi nxa ungavotela uMP kusasa impilo yakho sezaba iyavuka singcono akuthi ukuthi nxa udubeka ungavotela ukansela impilo yakho sezavuka singcono kufanele ukuthi sikhangele ukuthi kambe nguquko bani esithenjiswa yilabo abantu bafuna ukusikhokhela kwezombusazo kambe siyakholwa ukuthi inguquko leyo ingasinikezwa kukhona njalo singaze sakholwa kakhulu into esizibala ku-social media njalo singaze sakholwa kakhulu into esizibona kuma-videos ngoba abaningi nxa besiya kuma-videos babe sebetsheliwe ukuthi hamba ku-video ufike wakhulume kanje olaleleyo sezakholwa ekholwa umuntu osemsebenzini nje kuphela kodwa kufanele ukuthi siqale sikukhangelise sibone ukuthi njengamazimbabwenze okuyikho esikufunayo esifuna kulunge kuyini sikhangele khonoko sithi rally around ukwenzela ukuthi lo ozabuya esithi kona ufuna ukulungisa simbone ekhuluma esikukhangeleleyo ngamehlo okuseduzani lathi hayi lokhana into esingayiboniyo ngoba ukuphila kwensuku zonke ngensuku ngensuku sibona into ezihlukeneyo abanye sisukele kupolitiki isikhathi eside kakhulu uzafica ukuthi sathi siqala ngo-1980 ilizwe leli lalimi kuhle kakhulu lalilento yonke imisebenzi khona asitshengisi ukuthi singalungisa njani ukuthi lokho kubuyele kodwa esikukhangeleyo isikhathi esiningathesi lamali daz awe politiki saze azifaka ukuthi yena angaba sesihlalweni usesiba ngokungunkulunkulu okuncane kasakhangeli abantu ngezinhlupho zabo ukuthi uzabalungisela njani kodwa ke abantu nxa bebanengi bayalungisa yikho ubona esintwini kuthiwa nxa ufuna ukuthi ulime utshaya amabele bana lamabele amanengi okwenzela ukuthi ubize abantu elimeni lisebenze libanengi yikho ubona isikhathi esiningi nxa usenza ama-illustration ungafaka inyanda yotshani kumbe inyanda yezigojwana ngake wayiqamula but esisodwa uyasiqamula asibe niyinyanda cabange sibe lombono wodwa sifuqe into eyodwa esiyifunayo nxa sikholwa ukuthi izanu yiyo esincindezelayo kasibambaneni singaze saphongwenza izinto ke mahlayana sibambaneni sihlale phansi from family level sibekwazi ukuthi uhlupho lwethu luvelela kuzalo sikuxoxe yonke indawo emachurchi sikuxoxe yonke indawo ezimfeni singakadingi ukuthi kona sizakhokhelwa mbani
ngamafitshane ungathi uZulu kumele enzeni kumbe akhangeleleni.
Well mina ngibone ngani uhlupho esesilalo kakhulu ukuthi ke ipolitics yethu siguguke kakhulu. I say your politics esayibona during the liberation struggle okwakuyikuthi abantu bonke babe lombono munye becabanga ngendlela efana nayo. Khathesi ngibone ngani unengi soliyilwana lokuthi mina lami ngizatholani nxa kungaba nje. Kakusasupportwa icause kodwa sokusupportwa umuntu ekhangelela ukuthi ngingazilandela lokhu ngizathola lokhu. Ngingalandela lokhu ngizathola lokhu yakho yikufica ukuthi kuzahlala kulombango kakhulu between opposition leZANU-PF iZANU-PF idefender lokhu esiyavele eyahlala phezu kwakho ekona nsuku zonke laba abe opposition labo badinga ukuthi sisiyafika kwamphana kufanele sizalungisa yebo kodwa sifuna ukuthola lokhu yani so akusela mdladlalwana ukuthi abantu balwela ukuthi into zonke ziqonde phela abantwana labazukulu sokuyikuzilungisela khathesi kwakathesi ukuthi kunilungele khathesi ngaleso sizathu bonani seselo mango ukuthi indaba zeyifilungu.
Hello ke ngumnumzana Abednico Bebe ophatheke kwezombusazwe elilunga njalo lebandla le-CCC. O Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elesayithi lilodaba lokuthi ugaja lwamanene lamanenekazi abebandla le-CCC okuthiwa ngama-elders lithi lanxa uChabangu labanye bakhe belezikhalazo indlela abethule ngayo lezi zikhalazo ayilunganga ngoba isitshiye indubo ezedlula ebezivele zikhona. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi isethekeleli esivela kwele Germany esanyamalala lapho okugcinwa inyamazana zendle eMadusadona National Park sitholakale izolo ngemva kwamalanga amathathu. Isikhulumeli sogatsha lweZim Park umnumzana Dinashe Farao uthi babelokujabula ngemva kokutholakala kwesethekeleli lesi ngoba indawo yeMadusadona ilenyamazana ezilengozi ezifana lezilwane, impisi, amakhanka lezinye. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono elisitshele elisithumele yona nge-WhatsApp.
Studio 7 sanibonani. Hayi, mnangagwa angeke akhulume kahle ngoba ama truck athwala ilithium eseChina eZimbabwe ngama truck kaRamaphosa. Bani bakithi ake niphakame nonke bani baseZimbabwe nonke nitshele lo muntu aphuma kuyele kube Zambia. Sibuswa ngabantu abangasibo bakithi abadla umnotho wakithi ngabe Mozambique nabe Zambia nom South African onguRamaphosa ohlobene nabantu besishoni inzalo yakhe kwa vale vele iveli vele ake sibone ni plan bani bakithi masinyane nathi kunje ukuthi senza siyabonga.
Sanibonani ku Studio 7 ye okhulumayo ngu Jay Moyo. Ngajabula li audio mayingafundwa. Ngiyamuzwa lobaba okuthiwa uNdibale lo othi why abe CCC bengatsheli kathi yena waba lamasitsa mangakwawo inayo usungaba ngumkhokheli but ungabi labasekeli yena mboni vele ukuthi ulabasekeli but the way okhuluma ngayo ufuna ukungena evoce abantu abanjalo bahlupa labo ufana labo Ndibale laba ngathi bafuna ukuthi bethole ikona lokuthi bazuholele nje imali
usebenze ni uhlelo thina siyaphila ukubonga ngwele lokho elikhela zona imihla namalanga mnolo wamudaba lulapha endithanda ukuthi odolele abantu bonke bahambe beyizwizi efika la khona ngale phezulu ebantwini bezana ubuqili babo sibukhangele sidlala ababa ngaphandle kwamazwe abasupportizana bayasupportizana kodwa bangaphandle kwamazwe bahamba isicathulo ezitshiki kodwa ababhizi besupportizana why bengahlala eZimbabwe siye lemapholiseni lemasotsheni babhizi babantu bonke abantu ezindlini kodwa konke lokhu iningi labo liyahawula sidla inqoqo zomlomo ngokufananayo hhayi kabenze ngelinye ilanga siyangeke kuhlale kunje.
Salibonani basakazi be-Studio 7 elibingelela nabalalela mina ngilo mbuzo wami engiwuqondisa kubasakazi maybe lingamphendula ngizothola okungcono ngoba thina sesile mbuzo eminingi engelampendulo Studio 7 ngilokunanzelela MRP ke yakhuluma lapha yathi sixotsha umqondisi la khulumisa abantu be-MRP bakhuluma kuhle kwaphelele emoyeni noma sesikuzwa u-social media ukuthi sebexabene sebehlule but ku-Studio 7 kwakhulunywa one day iZanu PF ingaxabana likhulumisa ochuma labo gawu leli kwasithi bazakhuluma kuhle ngebandla labo lingafundi ibandla labo libe lehlazo i-CCC ingangani kulokunye lingakuzwa kuhle kalibuza abantu be-CCC lisidingela abantu abamanya amabandla kunje u-Witness Dube sibazi ku-Studio 7 bekhuluma kubingekusi bedingwa yini kuyini ongakukhuluma okuhle ngebandla elingayisilo lakho labacungule zombusazo selibazi labaxabana lathi ukuthi khona khona lo singakhuluma la ivele uzokhuluma kuphi thina kumanje ukuthi sikwazi ukuthi kulo Chabangu samazingo Ezra u-Ezra phakathi kwabantu bonke abahamba besiyalalela ikhothi yokuxotshwa kwamalungelo wakhetha uChabangu kungani waqonda uChabangu phakathi kwabo bonke so khona lokhu kuyasinika imbu eminingi engelampendulo plus ukuthi nge-CCC akupheli kade esinjena lindaba yokumabhala boChabangu bagcina bona abantu begcina begange omunye kuhambane ngacine zonda ngokuphendulana igcine ihambe enyangeni siya phosa omunye umuntu okunye lebele sithi thina kasithathi hlangothi but okunye ukungathathi hlangothi wena kudala ucabana kwabanye abantu so mina ngibona ungani iyenza noma thi hlangothi kodwa libophana sizinja so umsila thina uchabango lo kangeke vela zadili zibandla le trip sibe ngazi befaka abama candidate ikho libona bengavule yabi part besebenza ikhanda lika chamtsa bayakwasithabala bani
yani studio 7 linjani okhulumayo umhlanhla maseko thina abantwana bezimbabwe sihluphekile kakhulu ngesiphatho esenziwa ipresident yezano PF ucomrade Emerson Mnangagwa asithandi thina i-detection leader ezifaka esihlalweni abantu bengayifakanga kusuka kube nzima kuthina ukuthi bona abantu kuthi bayavota bavotani abantu bona bezathathelwa ama rights abo kwenzwe umbuso wentando kayiphikiswa i-capitalism kungani vele bangayibayekele wethu akuvotwa ngoba vele kungaze kuvote sizayenza intando yethu intando kayiphikiswa sibuhlungu njengezalwane zaseZimbabwe ukubana sokuyimini aga emingake phosi fike 43 me 44 years siloke sithi hayi kuzaba lo tshintsho eZimbabwe kodwa akubi lo tshintsho
yes 27 njani hayi siyaphila siyaphila basakaza bahle ya hayi ngithi mphathise lapha la hayi nento ebengithi sibuze kahle kumhlonishwa lapha magalila mafa lapha achaze kahle ngalo ndoda uchaba ukuthi azaze belapho akhona kwahamba njalo ukuthi azabe lapho esikhona manje sixotshisa abantu ephalamende abantu abakhethwe ngabantu cela ukuthi basichazele kahle ukuthi sibe kwazi ukuthi umuntu lo vele ube vele ekuTCCC uqaleni noma bekuphi basichazele kahle cela basichazele lapho ngalundoda hayi amagalela mafa sichaze asitshele kahle ukuthi hayi umuntu lo ube elapha emiso so ngoba manje into ayenzayo le ingani naye yabehlula ukuthi bamise into zakazenza so sicela ukuthi asichazele kahle sibe kwazi ukuthi uvele bengumuntu onjani lo muntu aze bekulesi simo ayiso sona ya
Ngoba yimphela lo Kalpan okuhlala abantu twa sicala isibuzele ku Kalpan Kalpan Pugeni kwathi ngiyathemba ke ukuthi ngikhuluma labantu abalengqondo abantu abarational skill ukuthi angezwa ulutho abese check abonda intate izwile akuyona uyakwazi ukuthi atshintshe umqondo wakhe ngenxa ukuthi abese thole iqiniso kulomehluko ke phakathi kuka SG lo somlomo wakhe angiyena u SG ama decisions awayenzayo kawatshelwa yimina uyazenzela nje ama decisions ngemva kokuhlala emhlangano noyakhe ngemva kokuhlala lapha hlala khona lama citizens labanye abakhokheli bakhe ebese senza ama mayese wayenzile lawo ma dis bese kudingeka ukuthi akhulune ebantwini manje aba maphephandaba labo umsakazi landlani abakwazi ukumthola ngaso sonke isikhathi yikho lapho somlomo angena khona ukuthi mina bayangithola noma ngasiphi isikhathi bese bebuza ukuthi hayi lokhu nalokhu nalokhu kuliqiniso na bese ngisiya kuye be USG unobhala bayabuza laba bathi lokhu lalokhu 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 ebese yangiphendula ke bese ngiyabuya back ke ngiyatshe bantwini ukuthi yebo lokhu yikho hayi lokhu ayisikho lokhu yikho isebenza kanjalo le so laba abalokhu bebhizi bethe usengezo lokhalpani hayi bakhuluma into abangayazi ama decisions awayenzileyo USG uwayenze ngoba usekhulumile izizathu zakhe ukuthi ukhulucelwe ngama citizens ukuthi awayenza lawo manje ke awukwazi ukuthatha ama decisions ayenzwe ngomunye umuntu ubusu wagcona ke owagcona usomlomo so yonke le mbuzo abangibuza yona angilampendulo ngokuba ayisonto engizenzileyo impendulo ekhona yiyo yena leyo eyafakwa ngu-ST ukuthi uthunywe ngabantu ama-cities yikho ekwenzile ayizukutshintsha ke le ukuthi selijabule kakhulu lathi ukhalpani kwathini hayi ayizukwenzeka lokho angidili kutshelwe ngumafa lokho manje waye lizobuya lizofuna impendulo kimi kanti lina izinto lezi lizitshelwe ngumafa kulo mama othe yena ufuna ngiyemkhulumela ngegugurakundi hayi usemuva kakhulu kudala ngikhuluma ngazo lezinto even inkulumo yami yokuqala eParliament yakhuluma ngendaba zegugu ivikilele elidlulileyo bengethula inkulumo yami ephakemeyo phezulu eNgilandi kuleli lokhu zeni inhlanganiso okuthiwa yi-1893 Mthwakazi Human Rights Restoration Movement but uzothola ukuthi bona abantu abangigconayo kanje abayazi la kuyazi yona ezilobela kule commemoration yabantu ababola egugurakundi ngangikhona khona le ngethula inkulumo manje kuzohlangana ngendaba yempilo eyenzeka lana entabazini okuthiwa yigandandi lalapho sengicela ukuthi ngizothula inkulumo bangicela nje ngoba bengazi ukuthi into zakithi ngiyazilwela ngiyazimela njalo ngiyazikhulumela umafa lo elimlalelayo ekhuluma ngami kanje akulanto ayaziyo ngami okwakuqala kuyena umuntu wakithi ngumuntu wase Mount Darren khona le mashona leni okwesibili yena ligugurakundi akala sihlobo sakhe esiyi-1 esatshonayo mina ngilezihlobo ezizalwa kakithi ezingizalayo ezabulawa kabuhlungu zibulawa igugurakundi akizukutshelwa ke ngumuntu ohleli phesheya ongazilutho ukuthi impi engilwayo lana eZimbabwe impi enganani. Abafuna ukwazi ungangena kuinternet usethe uzothola ihlandla engilidlalayo. Namhlanje kuseni ngivuke ngikhuluma laba senasi ngokuthi kulabantwana engabahambisa enasi ukuthi bayefundela ukuba ngodokotela ukuze bakwazi ukulapha phela ogogo bethu labazali bethu abangakwazi ukukhuluma isishona lesikhiphi. Abasela mali abantwana lapho so bese bevalelwa ukuthi bangasabhali ama examination labo bangasaqhubeka ngezifundo zabo. Ngavuka ngithinta abaphethi khona lenasi ukuthi hayibo ake nilisize ngabantwana kwathi hayi abantwana sebezobhala akuhanje ke kudingwa imali. Ngumsebenzi wami njalo leyo kudinga leyo mali. Ngisenzela abantwana bakithi la emathepelele. Angiqali ke into enhlala ngiyenza. So ake ndingimele kancane ngembuzo yena engasile. Angizukuyiphendula leyo mbuzo. Kodwa mangabe lifuna ukwazi iqiniso unobhala ngunobhala. Usomlomo ngokukhuluma into eyenzwe ngulo amkhulumelayo. Akumine ngeza amadisi. Akumina isitha sabantu bemathepe. Mina ngilwisa bona ababasuka emashonaland bethi bazosiphatha la abafana lobaba uMa. Inkhona nje elithena lina against me.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amabutho akwele Israel abikwa elokhu elinde ukungena kwele Palestine ukuyalwisana lebutho leHamas. Lanxa ibutho le-Israel lazisa ukuba selijonge ukungena kwele Palestine kulandela ukungena kwamabutho eHamas kwele Israel ekuqaleni kwenyanga, kwabulawa abantu abedlula inkulungwane eyodwa ngemva kwamalanga adlula amachumi amabili lokho engakangeni kwele Palestine amabutho akwele Israel. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Impi ye-Israel le Hamas angiboni ukuthi impi engagcina iqhubela ukuthi kube lomvuyela umbimpi ye-Third World War, ngoba le impi ekhangelane lamazwe amabili. Kodwa engibona kuzakwenzakala ukuthi amanye amazwe angomakhelwane abakhona ngale abanjengalabo ama-Arab sithi njengabantu be-Lebanon, amazwe la amanye asemaceleni asefaka ama-demonstration bangangenela nxa impi leyi ingabanjwanga kuhle, igcine imemetheka ingapheli. Vele le yimpi engapheliyo ihlala khona, isiba khona ikuvuka, isiba khona uvuka kungenxa yendlela ebanjwa ngayo ngamazwe afuna ukuthi bona bayancedisa. Kodwa kabancedisi ukuyiqeda, bancedisa ukuba beyiphozisa beyiyekele iphenduke, bayiphozise bayiyekele, kumbe kwesinye isikhathi athi benze ukuthi udlame lube lukhulu, kumbe kube lo nje kuphehlelela kuphenduka kuya kungapheli.
Wena ngokubona kwakho impilo ingaqedwa ngani, njengoba sike sabona ngesikhathi esedluleyo iqhamuka njalo?
Impi ye-Israel le ye-Hamas kumbe ye-Palestine ayisiyo mpi engaphela masinyane, ngaphandle ukuthi kuze kube lo muntu othi yena uzawuya aba abe umuntu omaphakathi kwamazwe amabili, kumbe ilizwe elithi lona limaphakathi kwamazwe amabili lingatshengisi ukuthi lisapota liphi ilizwe. Kanti esinto ehluphayo yikuthi amazwe njengabo America babasobala egcekeni ukuthi ubona bamile Israel and bayatsho. Impi le ifuna umuntu ongenelayo esingathi uthwa ngubroker ongaso interested part, ongaso vested part ukuthi umbeni uvested ePalestine umbe uvested e-Israel. Kodwa omaphakathi kwamazwe omabili alalele ukuthi elinye ilizwe lifulithini elinye ilizwe lithini, kusenzela ukuthi kube lokuvumelana. Okwenza ukuthi kungabi lokuvumelana yikuthi i-Israeli lezikhali bayipha nje izikhali eziningi ezokuthi bichaya abantu bePalestine, ichaya abantu beLebanon, isethusela beyiviyela. Ngabe i-Israeli kayela zikhali ezinga ngabe impilo ekudala yaphela? Impi yakhona nje sokufanana lento lezane zeyapartheid, lezinto zabo Smith laphana be 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 bechaya abanye ngenxa ukuthi bona babele isikhali kuzaze kwenzakala ukuthi ngelindlamu yeHamas la ithole umuntu ozayiziphisikhali ezizaphindisela kube buhlungu ukusweleka komuntu oma ngokupheleleyo azame ukuthi ehlukanise la amazwe amabili bengahlali besilwa uyinto eswelakeleyo ngoba xa uwazi ukuthi omunye umuntu vele usesayidini lakho njenge-Israel yakwazi ukuthi i-America ngemva kwayo lamanye amazwe yikho kuyipha igunya lokubitshaya abantu bePalestine.
Siyabonga nkosikazi Priscilla Ndlovu esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kodwa silazo ezinye ngu-half past 7 ntambama.